Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 Mphimbitho 2023 mu Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba ye Al Jazeera sina njengaba balizi ikakhulu amalunga e Atuzi isiphatha kabi kakhulu uma sinakana ukuthi lokhe kwaba yi Second Republic kungabe sokwaphuma i 5.2 tons ye golide.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi ilandela okwethulwe izolo ngabezindaba abe Al Jazeera abaveze ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngabathengisa igolide okungekho emthethweni abacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Umhlangano besilawo bekungumhlangano wokuthi sibonisane ukuthi ubudlelwano bethu phakathi kwentatheli izindaba kanye lamapholisi.
Uhulumende uthi uzimisele ukulondoloza intatheli izindaba ukuze zisebenze zikhululekile. Ibandla lezanu-PF lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lwama-primaries oluzaqhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi ilandela okwethulwe izolo ngabezindaba abe Al Jazeera abaveze ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngabathengisa igolide okungekho emthethweni abacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa wona athi kawakayiboni ividiyo le eveza ubukhohlakali lobu obenziwa ngabathengisa igolide eDubai lakumanye amazwe. Amabandla aphikisayo kanye loZulu bethuswe ngokwethulwe i-Al Jazeera. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolo daba.
Ekhuluma ngohlelo lomfanekiso wefilimu owedokumentari ephathelene lenkohlakalo lokuhuquluzwa komnotho ephuma emsakazweni kamabonakude owe-Al Jazeera, umkhokheli webandla liphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Nelson Chamisa, ulobe ekhasini lakhe enkundleni ye-Twitter esithi i-documentary le iveza sobala ukuba eleZimbabwe ilizwe elinothileyo ngezemvelo kodwa liswela inkokheli ehlelekileyo njalo ethembekileyo engelabuhwaba bokufuna ukuzinothisa yona yodwa uZulu wonke elizweni ehlupheka. Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change uMnumzana Felix Mafa uthe kusobala ukuba umongameli Mnangagwa labangane bakhe ngabala njongo yokuthi leli lizwe lithuthuke.
Kuyadamisa, kuyahlukumeza umzimba ukuthi uhulumende ukuthi abantu bakhe abasebenza sitha behuquluza imali. I-Al Jazeera documentary siqedile, sigqibile. Abanye lokho kungani balenkophe abazwisisi. Thina bebandla labantu Citizens Coalition for Change sithi bavumelana loZulu ngesikhiwa the vindicated us.
Isikhulumeli sababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Raw Teachers Union ATUS uMnumzana Themba kuyemoyo uthi kusegcekeni ukuba ilizwe lilayo imali yokuziphilisa kodwa udubo olukhulu inkohlakalo.
Indaba ye-Al Jazeera thina njengaba balizi isiphatha kabi kakhulu uma sinakana ukuthi lokhe kwaba yi-Second Republic kungabe sokwaphuma i-5.2 tons yegolide isiya ngaphandle ithengiswa okungekho emthethweni isiyancedisa phosa abantu abangamathumi amahlanu kuphela.
Sikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi kusobala ukuba udubo olukhulu elizweni inkohlakalo nobuhwaba.
Njengezaphu sakutsho lokho before 1980 sathi la makomrades wethu esasilawo empini ngabantu ababelwela ukuthi bona bathole okungasiza bona lemuli zabo kuphela. Abalani loZulu into leyo yaqala ngakhathesi uRobert Mugabe ubeyenza.
UZulu uthi kumele amapholisa abophe bonke abantu abaphatheka kunkohlakalo leyi ngoba bephazamisa ilizwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya uthi amapolisa kawakayiboni imfanekiso ukuba betsho ukuba labo abenza inkohlakalo bazabotshwa loba hatshi.
Mina i-documentary leyi angiyibonanga, so ukuthi ngikhulume ukuthi amapolisa bazayenza loko kumbe hatshi, kumele ngibone i-documentary leyi first.
Abekhomishini ebona ngendaba zenkohlakalo elizweni eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi basayikhangela i-documentary le e-Al Jazeera andubana bathathe amanyathelo. Kutho isikhulumeli sabo unkosikazi Thandiwe Mlobane.
Sisayikhangela. Yes.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule ngoba isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana lomsekeli kamphathi ntambo wezenibiko umnumzana Kindness Baraza ebecishe incingo zabo zingangeni lokungena. Abasekeli bezanupf abajayele ukuxoka le-Studio 7 balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi bamelele ukuzwa impendulo yenkokheli yabo, kodwa eloba ekhathini lakhe lenkundleni yokuzilibazisa lokuxhumana e-Facebook, isiphahlamandla saleli bandla umnumzana Tafazwa Mgwadi uthe abantu bengabukeli lokulalela imisakazo yamanye amazwe ngoba indaba zabo zingabancedi kufaka ukudla phambi kwabo, njalo bonke abakhuluma kubi ngohulumende kule misakazo kumele baboshwe ngamacala okuthuthuzela umvukela elizweni. I-documentary le yethulwa ikuzigaba ezinhlanu izolo, kuphume isigaba sakuqala esichiye abaningi bebambe wangaphansi ngokukhuquluzwa langokutshontshwa okwenziwa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uzimisele ukulondoloza intatheli zindaba ukwenzela ukuba zisebenze zikhululekile. UMavis Khama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe wokubonisana phezu kodaba lwezokuphepha kwentatheli zindaba ngesikhathi zisenza umsebenzi wazo, umnumzana Jonathan Gandari osebenzela ugatsha lwezokukhitshwa kwezindaba uthe uhulumende ufuna intatheli zindaba zisebenze ngokukhululeka.
In this country, the safety of journalists is not an event, but a process we have worked on together with you, step by step.
Kuleli lizwe, ukuphepha kwentatheli zindaba akuyona ndaba nje, luhlelo esilusebenze ngokubambisana lani.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Academy Chinamora okhulume emele inhlanganiso ebona ngezokubhaliswa kwentatheli zindaba ukuthi zisebenze elizweni okusemthethweni yeZimbabwe Media Commission. UChinamora laye uthe njengendlela yokuzivikela kumele intatheli zindaba zibike nxa zifika endaweni yesehlakalo. Uphinde wathi ngaphansi komthetho okhona akusilocala ukuthi intatheli zindaba zisebenze zingelazo incwadi ezizithola kwabe Zimbabwe Media Commission. Enye intatheli zindaba uNkosana Dlamini obe kulomhlangano laye ulandisa ngasethe wahlangana lakho ngesikhathi eqhuba umsebenzi wakhe wokuthapha indaba, kakhulukazi ngesikhathi ilizwe libhekane lokhetho.
Amapolisa esihlangana lawo ngamapolisa abengekho kumihlangano ekade silayo namuhla, ngamapolisa nje aphansi ezikhundleni abe lawo laka olukhulu kakhulu ukuthi kazwisisi vele lutho yabo olukhuluma, kumba kazwisisi ukuthi iziphatha amandla kumba abakhulu babo ndisa intatheli ukuthi hayi intatheli kumele zenze imisebenzi yazo kakuhle.
Unobhala enhlanganisweni elwela ilungelo lentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bamanyane labemazi ukuqhuba lomhlangano phakathi kwentatheli zindaba lenhlangothi ezibalisela eyezek ZMC lezetrp.
Umhlangano besilawo bekungumhlangano wokuthi sibonisane ukuthi ubudlelwano bethu phakathi kwentatheli zindaba kanye lamapholisa kumi njani. Lokhu kuqakathekile ngoba khathesi sesingena kukhetho, kutsho ukuthi ekade sikubona ngemuva ukuthi intatheli zindaba bezihlukuluzwa kakhulu ngamapholisa, kanti sasesibona ukuthi kungcono ukuthi sikhulumisane lawo ukwenzela ukuthi sivumelane ukuthi hayi ngasilwisani, kanti siyize lamani yini sihlala sichayana.
Ulandisa njalo ngabafisa kufezeke ngemva kwalezi nkulumo uHlongwane.
Ama-junior officers uzathola ukuthi mhlawumbe kungazwisisi, mhlawumbe bengatshelwanga, kodwa abakhokheli bathi siyabe sibatshelile. yikho lapho kuvela khona uhlupho. Esikufisayo ke thina ukuthi kunkulumo lezi sizenzayo kufanele ukuthi kube lomahluko, kube lenguquko, ukuthi ekupheleni kwalezi nkulumo sibe lobudlelwano obuhle namapholisa, kungaze kwaba lokuchayana. Kodwa lokhu kungenzeka kuphela nxa singaqhubeka sikhulumisana namapholisa.
Ebuzwa ukuthi kungani intatheli zindaba kumele zithole incwadi ezithile ukuze zilobe ngokhetho zivelela kwabe ZEC, umsekeli obona ngezokukhitshwa kwemibiko enhlanganisweni yeZimbabwe Electoral Commission, umnumzana Richard Ngurunga, uthe kuqakathekile ukuthi iZEC ihloniphe intatheli zindaba ezibhala ngokhetho. Umnumzana Ngurunga uphinde waphika ukuthi kukhona ukungabonani ngasolinye kwekomiti yezokhetho le mayelana ngogwalo lokuhlelwa kwemingcele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ibandla leZANU-PF lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lwama-primaries oluza kuqhutshwa kusasa. Kuyaxokozela kubandla leli okulabanye ababambe izikhundla zamakhansila lamalunga edale lephalamende abangafuni ukuphikiswa ngabantu abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo. Kubikwa ukuba kulokuxokozela okumangalisayo phakathi kwabafisa ukumela ibandla leli enkabazwe eMashonaland West leMaswingo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Christopher Mtswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF obengaphenduli umakhalekhukhwini. Kuzenjalo ibandla le-CCC lithi lalo selilungiselela ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Sweden Sjiroza, isikhulumeli sebandla leli kobulawayo.
Ama-candidate kuzawuba le-shortlist and then into eyakwenzakala amabizo lawo alethwe kumphakathi, umphakathi atsho ukuthi thina besifuna izibani kumbe lo asimfuni, njalo batho lezizathu. So yindlela esiyaqhubeka ngayo.
Siyabona ukuthi kulalabo ababamba izikhundla khona manje abangama-MPs lakumakhansela atshiyeneyo, kakubasoze behluphe yini bethi phela lapha sesibeke eceleni?
Kuvele lapho kukhethwa khona abantu kukhetha abantu kuposition kuba lenkulumo, ngoba phela izikhundla zilithwana abantu baningi. Inkulumo ngathi siye eqiniseni ngeke yaswelakala endaweni yeziziyane. Kodwa engifuna ukuthi ngitshele umthwakazi omuhle yikuthi wonke umuntu uzaphathwa okufanayo. Akulaza ukuthi ama-sacred cows esiwadelisiwa then othandiwe. Kusoze kube labo othandiwe, wonke umuntu uzaphathwa ngendlela efanayo.
Lizayenza imihlangano kumbe abantu babepostele ehofisini, kuyabe kubanjwa njani baba Shirotsa khonokho?
Into yangikhona vele ibe zigaba, ngoba kuzakuba le security yeparty ezakhangela, kuzakuba umphakathi, njalo ubona ama-champions amalunga eparty lawo azanikwa ithuba ukuthi batho lokhu ababekufuna, batho inkokheli abazincomayo. Into yangikhona iyabile yezigaba. Okwakathesi anginganikeza ukuthi izigaba zangikhona ziyabe ukuthi okuqalayo nokho okucina yikuphi, asikanikeza ukuthi i-order yangikhona iyabe injani. Kodwa ngibona kuyabe kule kuzabuzwa abantu abathathe kakhulu ngabantu esibathi ama-stakeholders, abantu esingathi thina ngesiNdebele umphakathi.
Ye, nxa sesikhangeleke kulabo abangakhonona begcine bejinga, akusoze kuwenza ukuthi kwezinye indawo kube lama-candidates amaningi abantu abangena labo bethi hayi sijiwe phandle sisizimela, kumbe lokho esimele ibandla lethu?
Mina mbambi ilizwi likamongameli elithi ukuthi okwakathesi akusoke kube lama-double candidates, iyaba le-candidate eyodwa.
Umnumzana Sweden Chirotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, ubexoxa le-Studio 7 esenkulumane. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. umongameli Joseph Biden usefikile kwele Canada uya kwethekelela lelo lizwe okwensuku ezimbili lapho akhangelelwe ukukhulumisana lenhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Justin Trudeau ngendaba eziphathelane labavela kwamanye amazwe abadinga ukuzohlala emazweni abo kanye lezomvikela. UBiden ukhangelelwe ukukhuluma edale lephalamende lakwele Canada namuhla. Umnikazi wenkampani yenkundla yokuxhumana yokuzilibazisa ebulenjini be-intanethi ye-TikTok umnumzana Shou Jingchu umiswe phambi kwedale lephalamende lakwele Melika ele-Congress lapho abizwe ukuthi azochazisa ngokuthi inkampani yakhe ingabe isetshenziswa nguhulumende we-China webandla lama-Communist ukucupha ulwazi olungasetshenziswa ukuphazamisa umvikela waseMelika. Utsho ukulandule konke lokhu esithi inkampani yakhe yenza konke okusemandleni ayo ukulondoloza ezomvikela emazweni omhlaba ogoqela eleMelika. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kwele South Africa ebezihlangene e-Constitution Hill namuhla zithi umthethwandaba yiwo kuphela ozaxazulula udaba lokwesulwa kwama-permit abadabuka eZimbabwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba.
Ekhuluma lamanxusa abesemhlanganweni obukhuluma ngenhlalo eziphephele labakwamanye amazwe eJohannesburg, umcwaningi enhlanganisweni e-Helen Suzman Foundation unkosikazi Divashni Naidu uthe udaba lokwesulwa kwamaphemithi ezizalwane zeZimbabwe ngolunye lwalezo olutshengisa isiphatho esingasihle kuzalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa.
One of those laws is that you have to have public participation.
Ngokomthetho bekufanele ugatsha lwendaba zasekhaya luqale luxoxisane labeZimbabwe labo kungakathathwa lesi sinqumo, kodwa lokhu akwenzekanga.
Kodwa kumphatha intambo yokudaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi akusiqiniso lokho. Kodwa inhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ithi yilo kanye iphutha lokuthi kwenziwa isinqumo bengakatshelwa. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, nayo bekhona kulumhlangano, umnumzana ngabuthi uMabhena uthe uhlupho ukuthi uqhutshelwa phambili kohlelo lokuvalwa kwamaphemithi la sekudale usizi olukhulu kakhulu empilweni zezalwane zeZimbabwe.
Ukuthwalisa nzima abantu ngoba banabantwana abahamba isikolo kabakwazi abantwana babo bazabe lokhu befunda lapha eSouth Africa kusiyaphela umnyaka ngoba kabakwazi ukuzakwenzakala kusiyafika ku 30 June 2023.
Igqwetha lezamalungelo enhlanganisweni ye-Lawyers for Human Rights kwele South Africa unkosazana Eldona Mwava uthi bakhathazeke kakhulu ngokubotshwa mahlana kweziphepheli kwele South Africa ngoba kuthiwa amaphepha azo asephelelwe isikhathi. Uthi lokhu lakho yikwephula umthetho wesiphepheli.
The people that we normally assist are asylum seekers and refugees whose applications have been rejected and are.
Sigcina sesisiya emthethwandaba sisiyalwela iziphepheli lezi eziyabe zibotshwe mahlayana.
Have to clear their intention to apply for asylum but were arrested and detained anyway.
Lezinhlanganiso zithe kuqakathekile ukuthi izalwane zakwamanye amazwe ziphiwe amalungelo agcweleyo njengezizalwane zakwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi abakuza kumele baziphathe kahle uma beselizweni lelo. Uthi abanye baphambana lo mthetho kukanti labanye sebethola usizo okumele luthole izizalwane zakwele Botswana kuphela. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Masisi ekhuluma kumhlangano awenze labasekeli babandla lakhe libusayele Botswana Democratic Party BDP ukhumbuze abokuza ukuthi bayizethekeli. UMasisi uthi kulabanye abafika kwele Botswana njengezethekeli bamukelwe kuhle bagcine bephiwa amaphepha okuba izalwane kodwa baqale ukugila imkhuba. Uthi abanye bayahwaba begcine besidla ubekelwe izalwane zeBotswana kuphela.
Claimant.
Elizwe leBotswana ngilethu, ngikhuluma ngokuziqhenya ukuthi ilizwe leli ngilethu. Abanye bafika njengabemzini, kumele baqale beqoqode ukuze bangene.
Uthi noma nje abeZimbabwe basaziwa ukuthi basebenza ngokuzimisela, njalo laye ebathanda kodwa yena ukhangela ukuphathisa izizalwane zeBotswana kuqala.
But you know what? You will never get wealthy.
Lina batona ngenxa yokuthi liyehluleka khona lokuhlakula liqhatsha wona amaZimbabwe. Akula ungaqhatshanga umZimbabwe khonapho. Kodwa lisoke linothe ngokuthatha abanye abantu phandle ukuthi bazolenzela. Kuza fika isikhathi sokuthi izizwe zokuthiwa kubusa uncinci.
Amazwi kaMasisi amukelwe ngembono ehlukeneyo ngabeZimbabwe abaseBotswana. Umnumzana Ntokozo Thebe yena osebenza eHabron uthi ilizwe lelizwe lilembono etshiyeneyo ngabokuza langendlela elibaphatha ngayo.
Nxa lapho sesikhuluma kahle kahle umongameli sesithi yena ukhangelele kakhulu uncedo kakhulu eBotswaneni, vele njengomongameli kumele akhulume ngalolo hlobo. If he's addressing a rally, campaigning for ama votes for next year, ngokuthi abakhona next year, alright kakhulu. Ngoba angathi asishiye nini labantu bokuza, abantu labana bazagaya ukuthi thina njengabantu bokuza kuthi ukuthi sesibenefit ofana nalapho.
Kukanti omela inhlanganiso yeZimbabwe Community kwele South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena uthi ukuhamba-hamba kwabantu phakathi kwamazwe, immigration kuzahlala kukhona.
Okuqakathekileyo ukuthi udaba lokuhamba kwabantu bengena kwamanye amazwe luphathwa njani. Njalo abantu nxa befika bokuhamba bafike baziphathe njani. Kungaba kubi kakhulu ukuthi abantu nxa behambile befika endaweni bese befika beganga besenza ubugebengu. Kubi kakhulu.
UMabhena uthi okuqakathekileyo ukuthi kuhlonitshwe imithetho yelizwe lapho abantu abacelise khona.
Kanti ke kwinto enhle nxa kuyukuthi izizalwane zeBotswana zigcine izizalwane zaseZimbabwe, lokho kutshengisa esithi ngolwasemzini people to people solidarity.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe kule South Africa zithwele amagabha avuza ukubhekana lenzondo eqondiswe kwabokuza, kukanti abanye sebebopha okungokwabo belubhekisa ekhaya ngemva kokwesula kwencwadi zama-special permits. Kukanti kwele Botswana uhulumente wathatha inyathelo lokufaka imisebenzi eminingi ezandla egoqela yokupheka, ukubaza, ukweluka inwele, ukuthunga leminye etshiyeneyo ezandleni zezizalwane zakhe kuphela. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi upokine, waza waza.
Kuhlelo waza Friday namhla sihamba lomculi kaMaskandi umqanjelwa odabuka eJoloto kodwa ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe lakuqala lesihloko esithi ngiyabonga. Kubika uNtukameni Gomo.
Zami mpinde mbingelele na ubalale mbosheno. Obingelele ayo ngongobani ndimande. Owaziwa ngilika mkanjelo lape mchulweni. Ozalwa echolotu eskotensa ongoe. Kekufige nguwa mchulweni ngifige ngo 2018. Ngisebenza ngapansi kwe kembu elibizwa ngabahlanga nyesi. Kwa sekuti ngo 2022. Ngavula elami kembu la enga ibiza kona ngomkanjelo. Ogu ila engisebenza kona ngapansi kwe kampani Isibani Studios. Ngase ngenza idlalade lami elisihloko salo sithi ngiyabonga.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kubo bonke abafisa ukuthola umsebenzi wami, ngiyatholakala enambeni yase South Africa +27 78 278 0383, +27 78 278 0383. Na ku YouTube zikhona abafuna ukuyidownloada noma abafuna ukuyidlala online, ziyatholakala ku YouTube. Bese kuthi abafisa ukuxhumana nami kuma social media, ngiyatholakala ku Facebook ngegama elithi Mqanjelwa Ndimande.
Abalandeli ubachila waphamazi,
ngidlulisa ukubonga kubo bonke abalandeli bomculo nabathandi bomculo ngendlela abaseseka ngakhona nangendlela abasamukela ngakhona. Sengathi ngaqhubeka nisixhase, ningaphela amandla, nibambisane nathi, nisilekelele, nisisapothe ukuze nathi sikwazi ukukhula, siqhubekele phambili singaphela amandla.
Siyalizwa lapha ke ijaha umqanjelo sithi ngiyabonga, siyabonga kakhulu lati osethulele khona kule nto kunamhla. Ke sihlolisisa ubukhohlakali obethulwe i-Al Jazeera oveze ukuthengiswa kwegolide ongekho emthethweni. Singakehlukani isihlobo othi sikhangele ebesilazo. I-Zimbabwe Anti-Corruption Commission ithi ilandela okwethulwe izolo ngabezindaba be-Al Jazeera abaveze ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngabathengisa igolide ongekho emthethweni abacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla lezanupiyefu lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho oluzayo lwama-primaries. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngenjabulo. Ngumthombo Sithemba uGibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.